Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 ngobakazi 2018 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa awezetrap athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethondaba waphezulu welizwe okwe-Constitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebelele South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo OMDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia ekuhlangothi kodwa oleZimbabwe. Lokhu kuvezwe lipholisa elambophayo uMnumzana Jealous Nyabasa obesipha ubufakazi emthethwandaba kamanje eHarare namhlanje. Umnumzana Biti wetheswa icala lokuchutshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yalolu khetho ikomishini elelungelo lokwenza njalo eyeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Wabalekela kweleZambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Uthi akufanelanga athonisiswe icala aletheswayo ngumthethandaba weZimbabwe njengoba wathunjwa ekweleZambia lapho ayidinga khona ubuphepheli. Igqwetha lakhe uMnumzana Harrison Nkomo uyawaphika amazwi kaMnumzana Nyabasi olipholisa ebufakazeni kwakhe emthethandaba. Udaba lolu luzathethwa njalo kusasa. Asizweni amazwi kaNkomo ekhuluma leStudio 7.
Sifuna lesi sicelo silahlelwe kathana. Okwakuqala, okuthiwa kwenziwa akusilokuqala ngoba amaphepha abawethulayo kawafakazi lokhu. Okwesibili, abalandelanga umthetho ekwethuleni amaphepha la.
Lo-ke ngumnumzana Harrison Nkomo, igqwetha elimela isiphathamandla se-MDC Alliance njalo imkhokheli we-PDP uMnumzana Tendai Biti kungamazwi akade tolikelwa nguChris Gande. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethwandaba waphezulu welizweni we-Constitutional Court okuphikisa isicelo esethulelwe idalelinye umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Asizweni udaba esilethulelwa ngubathabile Masuku.
UChamisa uthi ukhetho lwaba lokuqilibezela okukhulu ngoba amafomu awe-V11 abalawo aveza ukuba wanqoba kulolu khetho ngesilinganiso esikhulu laloba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba uMnangagwa unqobile. Elinye lamagqwetha kaMnangagwa njalo engunobhala obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana ugcizelele ukuba bethule amaphepha abo ku-Constitutional Court. UMangwana uthi amaphepha abawethule emthethwandaba agcizelela okwethulwe ngabezeki ukuthi uMnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho-ke bakhangelele ukuthi lolu daba luzahlaziwa edale liphume lesinqumo ngokuphangisa. Amagqwetha kaMnangagwa ake azama ukungenisa amaphepha la ngomvulo kulikhefu kodwa afica idalile Constitutional Court livaliwe. Ngemva kokwethulwa kwalamaphepha, umthetho unika uChamisa insuku ezintathu ukuphendula okwethulwe ngumnangagwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ngemva kwalokho umthethwandaba usuzamele uhlaziye lolu daba iphume lesinqumo phakathi kwensuku ezilitshumi lane. Kunjalo nje, umkhokheli womanyano we-Coalition of Democrats, uMnumzana Elton Mangoma, oncintise kukhetho lokudinga umongameli, laye uthi inhlolisiso enziwe ngumanyano wakhe uveza ukuba uMnangagwa akatholanga amavoti eneleyo ukuthi agcotshwe njengomongameli welizwe. UMangoma uthi lolu khetho kumele luphindwe phakathi kwababili abasana emthethwandaba, uMnangagwa loChamisa. UMangoma uthi inhlolisiso yabo le iveze ukuba uMnangagwa uthole isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu 48.7%. UChamisa wathola isilinganiso esilomehluko omncane kakhulu kulesakhe ese 48.1%. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe, umthethwandaba waphezulu elizweni owe-Constitutional Court yiwo olakho ukuxazulula lolu daba njalo akula muntu ongaphikisa kulokho oyabe ukunqumile. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wakoBulawayo osebenzisa izimota ezithwala uZulu uhlangabezwa njalo evaleliswa liphunga elibi nxa engena edolobheni ngenxa yokunuka womthambiso ezindaweni zokuthwalelwa abantu. UBathabile Masuku ubuthethulela lolu daba njalo.
Lolu dubo lwephunga libangelwa yikuthi abasebenza ukutshayela imichova, labasebenzisa imichova kabasela zambuzi lapho abangazinceda khona, esilindweni semichova, lapho abathuthela khona besuka, lapho okwakhelwa khona amavinkili aweGodini Mall. UMnumzana Thulani Mlawuzi ohlala koBulawayo, njalo esebenzisa imota ezithwala uZulu nsuku zonke, uthi indlela idolobha esilisenyanyeka ngayo ayisayenzi ngoba imikhuhlane singatholakala ebantwini, njalo akusahloniphisi okwenzakalayo.
Akuyenzi ukuthi ethawona nje isithi senta kunika umchemo vele kula order vele. I think kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out. Ngapho befica abathengisa ukudla amabhanana, abanye bathengisa into ezidliwa abakunika umchemo afana bomjovo bayachemela. I think mna kungenzakala kutholakala i-rank epropa, kungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikholelo zeka kuthiwa i-chile eZimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi igovernment ithathe action ngakho lokhoyana. Ukuvalwa kwegodini igodini noma umthwetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babenzela toti yabo endaweni eyi-one yenzela egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafanani lalapha cause umuntu uyachamela ngemva komchoma kusala abasahlonipho makudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Omunye wababizela imichova erenkini entsha eceleni kwesitishi sezesa uMnumzana Tricos Ndebele uthi akula zambuzi yikho okubangela ukuthi abantu begcine bezinceda eceleni kwezimota.
Akuyenzi ukuthi ethawona nje isithi senta kunika umchemo vele kula order vele. I think kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out. Ngapho befica abathengisa ukudla amabhanana, abanye bathengisa into ezidliwa abakunika umchemo afana bomjovo bayachemela. I think mna kungenzakala kutholakala i-rank epropa, kungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikholelo zeka kuthiwa i-chile eZimbabwe kubangela indawo enjani. I think kumele ukuthi igovernment ithathe action ngakho lokhuyana. Ukuvalwa kwegodini igodini noma umthwetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babenzela toti yabo endaweni eyi-one yenzela egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafanani lalapha cause umuntu uyachamela ngemva komchoma kusala abasahlonipho makudinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet ne-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Umthayeli weBukta uMnumzana Bonakele Dube uthi yena lanxa umuntu enikezwa istanda into yokuqala ayakhayo isambuzi kuqakathekiswa ukuhlanzeka.
First thing is the toilet. Even if you have a camp meeting, I'm saying,
I'm not going to be able to do it. Umnumzana Rizin Moyo okhangele ukuhambisa kwenhlelo kuchova mbayiwa uthi izambuzi ezikhona eduze ziyabhadaliswa, kodwa bakhuthaza bonke abasebenza ezimoteni zabo ukuthi bengenzi ingcekeza kodwa beziphathe kuhle.
Silapha siyabe sikhangele abantu bonke, ama-drivers nama-conductors, ukuthi bonke into yakhona yonke bayenze. Indaba ama-toilet leyo iyasihlupha kakhulu. Sakhuluma lo pick and pay ukuthi asivulele i-toilet siyisebenzise for free. Pick and pay manje uyasicharge, so sigcina sesiyabe siyangena ngaphi ezithupheni kumbe kuma-betting, so kuba khatshana. But siyabe sizama ngendlela zoku-encourage abafana bethu ukuthi banganzi bachemela phansi bangayenzini, ukuthi nje indlu ewele phokweni awuyise. Uyathola umuntu ukuthi ukhona ogangayo akwenze lokhuyana, kodwa vele sithiya siloko sibhoda nje besikhona lapha njere, lasiloko sibhoda sikhangela konke izinto ezinjengazonalezo zonakala. Councilor sike sacela ukuthi basingakwazi ukuthi i-toilet yana ngeyakhe kumbe ka-pick and pay, so namanje siloko singakabayikwazi ukuba bazange asiphendule ukuthi i-toilet ngekabani, because lapha thina
indawo zokugadela ezintsha ezabekwa ngukhansili zigoqela umgwaqo ku-6th Avenue emdulini ko-Pick and Pay Hyper kulo Bengula Street eceleni kweziyesa. Lezi ndawo zonke zafakwa abantu, kodwa izambuzi akula njalo izimota ziningi. Lokhu kubangela ukuthi abanye bagcine bezisiza egcekeni. Izakhamuzi zakoBulawayo zitshengisela ukudana ngalokhu njalo zikhuthaza ukhansili ukuthi abone ukuthi uyatholisa izambuzi kumbe lezo ezisuswayo ukuthi ziphathise. Obona ngokuthengisa kuchova mbayiwa umnumzana Ndaba Ezinhle Mabunda uthi ukutholisa izambuzi ngumlandi kakhansili, njalo okulamanyathela asebewathatha ukuthi bathole izambuzi njalo ngumlandi we-BCC ukwakha. Umqondisi wekhansili wempilakahle kazange atholakale ukuthi atsho inyathela likakhansili ngoba ephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa ngolesine eGwanda asekuzenga eliphezulu, njalo abaqoqa lombukiso bathi bakhangelele ukuba ube ngcono kulowanyakinye. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni eGwanda Showgrounds, umgcini sihlalo weMathebeleland South Agricultural Show umnumzana George Pengo uthi amalungiselelo ombukiswa lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe, kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamathuma isiyagalombili amankampani azabukisa lonyaka, njalo leli nani liqongile xa kuqhathaniswa lanyakenye lapho kwabukisa khona amankampani angamathuma isikhombisa.
Isho yalonyaka izaba nkulu kwedlula eyaseminyaka ophelileyo. Sizabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers, kuya kunama-breed atshiyetshiyeneyo. Sikhangelela ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana betshengisana bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqubekela phambili in terms of i-agriculture.
umnumzana Sipengo ugcizelele sithi akubizozwa ukulumbukiso njalo ukuthazo zolukuthaza ngobunengi ezojabula lemuli.
Ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Yabuza kwenze imidlalo eminingi kakhulu, kulama-drum majors, then azakuba nemidlalo enjengabo-tug of war, then nabanye abazavela koBulawayo, ezimnyama from koBulawayo bazabuya bezositshengisa okutshiyatshiyaneyo okwe-entertainment. Abadala i-$2, abantwana i-dollar.
Omnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya, omunye weziphathamandla ze-Show Society, uthi amankampani akhangelelwe ukubukiswa kwakuqala lonyaka abalise kamakhalelekhukhwini e-Econet elungisa isamende ePretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso lonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, sustainable development through agriculture, njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni yisiphathamandla se-PPC ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lenga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk. Ngo 8 ntambama kusiyafika ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo lapho isikhangela impilo yabeZimbabwe asebehlala emazweni olwe Diaspora Forum sihlaziya ukuguqulwa kumthetho wezijeziso zenetho ezethulelwa ilizwe ngele Melika owezidera. Singakayi kuhlandla lesibili lalolu hlelo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Iziphathamandla zawele Italy zibika ukuba inani lasebefele engozini yokudilika kwebholoho leMorandi Bridge edolobheni leGenoa selifike kwabangamachumi phose amane 39. Umsekeli wenhloko kahulumende uMatteo Salvini ubike ukuba phakathi kwabafileyo kulabantwana abathathu, njalo kulabaningi abalokhe bengakabonakali. Indawo ebibangwa ngele-Philippines lele-China elemigodi embiwa amafutha ezimota, ele-China selivumile ukuthatha isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini. Njalo sikukhanya lokhu kusebenzile ukuxazulula ingxabano phakathi kwamazwe angomakhelwane la. Uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. Namhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo ntombazana ohlala kweLebhilithane.
Igama lami nguJudith Isabel Dlamini, ngihlala eBradford.
Ya, ungasela ukuthi njengomuntu osemazweni ubona njani ukwenzakala ekhaya? Ubulethemba na elokubuyela ekhaya kulandela ukhetho?
Bengibethemba lokuthi ngibuyele ekhaya. But then okwamanjena ash sokunzima sengiphelele lithemba. Okwamanjena sobe ngisebenzisa ekhaya, nxa usubona okwenzakala ekhaya kuqeda amandla le ngiqeda ithemba, asela themba.
Manje ngokubona kwakho usuzayenza njani? Kutsho ukuthi usuzamelela yini u-2023 ubone ukuthi kuyahamba njani, kumbe uzaphonga ukuhamba nje kunjalo?
Mina ithemba seliphelile ngoba ngingumntwana ngangiselufane. Ubaba wayebanjiwe, bamhamba bamchaya, babemchaya ubaba. So ngangibona amapholisi echaya, amasotsha echaya angaka, kuya ngethusa lokuthi ngiphenduke ekhaya ngoba mina into nale engiyibonayo into eyayiyenzakala kini. So ngibona ukuthi iZimbabwe kayitshintshanga. Ubabakazi wayezithwele, ababekwenza babedabula, babe baqhaqa abantu abazitheleyo. Ubabakazi wayengubabakazi wami angangimthanda kakhulu, kazange aphenduke. So into engiyibonayo eZimbabwe ivusa ezinye izinyazo zakudala.
Khona ngapho eBradford uhlala lemuli?
Hayi, okwamanjena ngihlala ngethu.
Okokuthi kodwa usulethemba lokubana njengoba ekhaya kungalunganga usuzaqala imuli yakho khona ngapho, uhlale khona ngapho?
alo thando kakhulu kwedlule ekhaya ngobana uthando ngingumntwana uthando engiluzizileyo ngibona uthando olukhulu lapha kwelaphetsheya kule khaya ngoba ekhaya esasikwazi ngamasotha esityhasa abantwana ababengani bebamba abantwana besired libancane so nxa ukubona kunjani kuyabuyela emuva lokuthi ucabanga ithemba yabo sofie silahlekelela ithemba lokuthi ubuyele ucabanga ukuthi ubuyele hayi ithemba seliphelile
manje nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathini bona ngomumo lo abawubonayo siyazi ukuthi bakhona abawusekelayo bathi kulungile okwenzakeleyo kodwa wena uxoxa labo bathini
abangixoxa na abaningi abathi labo kulungile abathi balungile ngaba inganingqondo zabo kasebenzi kahle ngoba wonke umuntu uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka abantu abadli abantu abaya ezikolo iZimbabwe yayi Zimbabwe elungileyo but kathesi selilizwe elimotshakeleyo
manje nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi ekhaya lokhu ubona ungani ngeminyaka elandelayo kuzaba le nguquko yini sibona omunye umhulumende ongayisiyelolo sesemjayele engena esihlalweni
akusoze ngoba kuqala even ukuqala fanele ukuqaleni kuselezana uthi kule zapho izani yayilahla amaphepha abanye abantu lokhu into abakwenza sibawuqali kathesi so lokhu asikwazi ukuthi kuzaphi nabanye sesilahlekelwe lithemba ngoba as long as izani khona vele abasoze bavumele ukuthi omunye umuntu abuze
wona amabandla aphikisayo uwabona njani kuyini kahle kahle okuyehlulayo ukuthi angene esihlalweni
ngoba abangene baze bangene esihlalweni bazangena njani izani abantu bezani baba bebe kuyafana nalokuthi nxa umuntu esize emzini wakho wona nguwo lamakhiya ukuthi nxa ezoloja wona ole power so abantu abaningi baba bephandle izani ngabuya iba bakhulu bayenza belahla izini and then abanye abantu babe bethengwe ngemali abantu abaningi bathengwa izani ngemali ukuthi bezuze isikhundla but babengakwazi ukuthi bathengise ilizwe
hhayi kuyezwakala ungavalelisa uzulu
ngiyalivalelisa uzulu kandaba isizwe yami iyakhala kunani thina abanye ngapha siyadla but nxa sikhuluma lina abesekhaya lingamaqhawe ngoba likhangelile ilizwe lethu ingani inkosi singaba lani ilizwe kulowu buhlungu elihamba kini siyabonga
hhayi lathi sibongile ube lelanga elihle
kulungile mbongile
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini obekhuluma ecingweni lo-Chris Gande owe-Studio 7 esebhilithane. Kulo mongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende se-Beitbridge oxotshwe umsebenzi ngemva kokuxothoza uhulumende we-ZANU PF esithi nguye obangela zonke indubo eziselizweni. Umkhwekeli wesibhedlela lesi umise unkosikazi Senzeni Klasen umsebenzi kunsukwana ezedluleyo esithi wephule umthetho ngokuchothoza uhulumende. Amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asole kakhulu isehlakalo lesi. Athi njalo umongikazi lo sehlalela evalweni ngokwethuselwa ngamapholisa esithi alakho ukubulala abantu bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe Untungamile Nkomo owe-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Difa Dube yena othi unkosikazi Klasen kamelanga axotshwe umsebenzi ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo njengaye wonke umuntu.
Ngibona ngathi kube yinto embi kakhulu ngoba nxa abantu bengasuthiseki ngento abayifunayo kuqakathekile ukuthi bayikhulume ukwenzela ukuthi yena engohulumende abekwazi ukuthi abantu izidingo zabo zithini njalo abekwazi ukuthi abantu bafunani. Yena kathi bengafanelanga ukuthi benze lelo nyathelo abalithethe into ebiqakathekile ukuthi bazwisise ukuthi imbangela kuyini eyenza umongikazi lo azakhuluma into efana lena leyo. Uyena uhulumende ngumlandu wakhe ukuthi bekufanele ukuthi alungise lolo daba abe nesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalunga njalo kwenze ukwenzela ukuthi esifisweni yindlela yokuthi uhulumende afanele ukuthi aqhube ngayo yindlela ngoba uhulumende ufanele ukuthi aqhube indlela yokuthi azwe ukuthi abantu bona bathini andibana ukuthi athathe amanyathelo. Uhulumende yena ukhona kodwa uhulumende ubusa abantu but nxa kungela bantu akula uhulumende. Yikho okuqakathekile ukuthi azwe izikhalazo azwe into ekunye umongikazi ukwenzela ukuthi babe ngohulumende oqondileyo babe ngohulumende owazi umsebenzi wakhe kodwa indlela abathengisela ngayo ukuthi bathathe inyathelo leyo abalithetheyo leyo into embi lana ngoba kakhulu sesithengisela esengani uhulumende lo esiyakuye sekunguhulumende mhlawumbe sefuna ukusithengisela ukuthi usetshengisa ama-sign dictatorship.
Alubana ethe waya emthethwandaba lumongikazi Dube ngokubona kwakho wayaphikisa ukuxotshwa kwakhe umsebenzi umbona ephumelela yini?
Uhlupho lapho lukhona babunkomo ukuthi indaba zasekhaya emthethwandaba ziba luhlupho ukuthi kusuka bazithatha azisabanga imithethwandaba ezimele yodwa sekwaba imithethwandaba ukuthi amajaji asemthethwandaba aqalaze emuva aphakaze kuqala ukuthi onguye ovusele liqala emuva ngale kungalokungubani. So yilapho kuluhlupho khona ukuthi kade bezajika njalo kutshela ukuthi noma besethula isinqumo sabo kulokho kukhalazwa kukamongikazi kade bezaqala bakhangele mhlawumbe uthole ukuthi ngabe thole ukuthi into le isuka kuhulumende kube nzima ukuthi baphawule okuyiko okufaneleyo noma baphawule beqondisa into eyiyo eliqiniso. Kodwa-ke khona lilungelo lakhe umongikazi njengomntwana weZimbabwe ukuthi akhulume into efihlayo.
Umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu lapho-ke limzwe ixoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithane. Kwezemidlalo lamhlanje abanhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association bathi ngomnyaka ozayo umncintiswano weZimbabwe Open uzakuba ngowezinga laphezulu njengoba belenhlelo zokunxusa abadlali bakwele Gipite bona abahamba phambili emhlabeni jikelele. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Isiphathimandla senhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association uLucky Mlilo uthi umncintiswano lo nyaka wakungenwa ngabadlali abambalwa abavela kwamanye amazwe agoqela eleNigeria, eleZambia, Malawi, Swaziland kanye neSouth Africa. Njalo ngomnyaka ozayo bazakhuphula izinga ngokubiza abadlali bakwele Egypt bona abazintshantshu emhlabeni jikelele. Abadlali laba abavele kwamanye amazwe yibo abafike bathatha izicoco ebezidlalelwa. Njalo umlilo uthi kuzamele abadlali bakwele Zimbabwe bakhweze amasokisi ukuze baphinde njalo beqale ukunqoba.
Kutsho ukuthi kumele sidonse amasokisi sibili. We haven't won ama singles for obaba in a very long time. Omama actually sike sawina 2 or 3 years ago. Ama doubles sike sadominate sibili. I-team ka Mike Benz lo Unesbe ike yadonsa 12 years consecutively iwina. Yasi breakwa that spell ngabafana be South Africa and yibaba win
Unqobe umncintiswano wabesilisa ngoChristos Poet Kritta yena waphakamisa isicoco ngomnyaka ka-2016 njalo lo nyaka unqobe uGundanji Kalengo oyisizalwane saseZambia nge3 kanya. UPoet Kritta ubambisane lomngani wakhe uJimmy Shepush laye ongwasesouth Africa ngomncintiswano wabesilisa abadlala bebabili banqoba uMike Benz lo Neil Nesbitt nge3-1. Kucelela besifazane unqobe uYemisi Olatunji oyisizalwane selizwe laseNigeria yena unqobe udade wabo ubusayo nge-3-1. UPoet Kritta loYemisi bathole inkulungwane zamadola ngamunye ngemva kokunqoba kwabo lokhu ngomncintiswano wabesilisa asebekhulile kudibane izizalwane zelizwe leZambia. Kwathi uPaul Chanda nguyophakamisa isicoco ngemva kokunqoba uFelix Chilufya nge-3-1. Ekhuluma nentatheli zindaba ekupheleni komncintiswano uPoet Kritta uthe uyathokoza ngendlela umncintiswano weZimbabwe Open oqoqwa ngayo ngabemathebeleleni Squash Association okokuthi ngomnyaka ozayo uzamema abadlali bakwele South Africa babuye bezoncintisa ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Bonike isikhathi sasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa weZRP athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo weMDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ubotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu oweConstitutional Court ukuphikisa isicelo esithulelwe idale linye umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Silugqiba-ke lapha usilelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.